uJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRhine kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni kodwa ke ngibona zani uJonathan uRhine sibili laphana akula lutho olubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona umnanka gwalaba kumbe ubani kumbe uchiwenga ipolitics yakhe angabi ngumuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uchiwenga but then that is a fact pe kathi yena uzakhuluma ngento zepolitics njani umgabe amtshele upresident efollows ukuthi khona lika abantu be-underbane emabharakeni lingangeni into zepolitics kathi uchiwenga lolo khe lenkani esiyonzina khona lafana ngubani kathi yikho lapho kungafunakala khona into lezi ukuthi zikhuthele akucace lapha ngokuthi uchiwenga vele yipolitician yini indaba sefuna ukuthi ebe nguyena esesinika ama-threat laphana nalaphana
ye kodwa
khona lokuyana nathi siza kuma naye thina uJonathan sithi awurayit
ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima eyocommand agriculture
kathantu yabe khona ekhuluma iqiniso izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona khathesi nguJonathan yena lo nxa bemkhupha laphana bakhuphe yona ngokwayo izanu isiphumile la yahle ihambe ihambe ayiphenduli futhi ngoba angeke kulalutho le plani abangayenza uyahle idilive yena ngokwakhe phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyitshawa ungabe uyitshawa uyi-opposition ngoti uyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuphilayo akula lutho so ke is either ukuthi bayamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma iqiniso sibile ngento yecommand yena lyani i-command agriculture liyani isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lantsho lana oyizwisisayo mbani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.